Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngizela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 27 kuMbimbitho 2022 ngoCape Town. Endaweni zethu lamhlanje. Ibandla leCitizens Coalition for Change lithi liyajabula ngokunqoba endaweni eziningi eZimbabwe ngoba kunabantu abalutshwane abavote ukhetho lolu.
I-Citizens Coalition for Change iyajabula ngoba ithethe yonke into ebiphakathi kwenkezo lapha koBulawayo.
Ibandla leZANU-PF lithi amalunga alo enze kahle ukhetho lolu.
IZANU-PF igcine yabamba wonke amasithi ayawinyile ngo-2018 abuyelile njalo back to ZANU-PF.
Umanyano we-MDC Alliance ukukhelwa umnumzana Douglas Mbuzola okephansi kukhetho lwama-by-elections uthi uzahlolisisa impumela yokhetho lolu.
Siza kuthi ke sesikhangelisise konke, sahlolisisa konke, sibe sesisipha kumbe sibe sesiphawula, sethule umbiko.
Salethulela ezamasiko, ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla elitsha eleCitizens Coalition for Change linqobe ezigabeni eziningi ukhetho olwenziwe izolo ikakhulu emadolobheni. Lihluthunelwe ezinye izigaba libandla leZANU-PF lapho bekukhangelelwe ukuba lizanqoba khona. Ibandla leMDCT elikhe phansi kukhetho lolu ezigabeni zonke sokuthiye abalandeli bebandla leli bebambe owangaphansi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Loba nje ibandla le-CCC linqobe endaweni eziningi lihluthunyelwe libandla leZANU-PF isigaba seMtasa South le-Epworth ezaziphethwe ngumanyano we-MDC Alliance owake wakhokhelelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission akayikethula impumela yokhetho lolu kwezinye izigaba loba lokhu kukhitshwe phandle kwendawo zokuvotela elizweni lonke jikelele. Akasenelisanga ukuqoka leziphathamandla zeZEC ngempumela yokhetho lolu. Ukuveza izeki endaweni zokuvota kujengisa ukuba LCCC linqobe ezigabeni ezingamashumi amabili 22 wathi ibandla elibusayo lathola eziyisithupha kukhetho lwabazamela izigaba lezi edayele ephalamende. LCCC liphose lathola wonke ama-wards kukhetho lwamakhansili emadolobheni wathi leZANU-PF lathola ayingcosana. Umanyano we-MDC Alliance ubungatholi lona ivoti elilodwa kwezinye indawo loba belilabantu abalinde impumela yokhetho kulezo zigaba. Abantu abaningi bavotele iZANU-PF eCholocho, Gokwe Central, Mwenezi lezinye emaphandleni. Elezaphu lamanye aphikisayo adonse nzima ukhetho lolu. Balutshwane abantu abavote ukhetho lolu elizweni lonke jikelele. Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ekhokhelwa nguChamisa, uthi bathokozelele impumela yokhetho lolu.
Siyalibonga ngomsebenzi eliwenzileyo, ngokusebenza elikwenzileyo, lokunqabela ukuriga elikwenzileyo.
Onqobe ebhinga kukhetho lokudinga ozamela isigaba lesi edayele ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda laye uthakazelele impumela yokhetho.
Sibonile umnangagwa ebuya, sibone ipolitiburo yonke le-Central Committee yonke sizogcwala ebhinga. Sibone izolo njalo abantu bethengwa ngemali, bephiwa befumbathiswa ama-$5 ukuthi umuntu evuma ukuthi evotiswa njengomuntu ongakwazi ukuzivotela yedwa kwezothi kuvotelwe iZANU-PF. So yibo ubunzima obukhona, kodwa siyabonga abantu bebhinga, abantu bethu, abantu besitongeni, ngabantu abangaphoyi ukuthengwa nje, ngabantu abalo, abantu abaqotho, abantu abalama principles. So yikho ubona ukuthi siwinile against all odds. Ngingathi nje ngamafitshane bengingancithisani lalomfana esimbona ipho ukufakwa lapha ukuthi wakhona nguye oyikade candidate. I candidate kuli election bekuyimi lomnankagwa. so engimdlileyo ngumnankagwa.
Umsekeli webandla lezanupf umnumzana Munashe Mdudza uthi ibandla lakhe lenze kahle kukhetho lolu.
Uqala kumele sikunanzelele ukuthi i-election le ibe khona ngenxa yokuxabana okukhona phakathi kwamabandla aphikisayo kwelizwe. Baxabane babizana, bekhiphana eParliament, bekhiphana ekhansilini. So iZANU-PF ithe isiyangena kulukhetho ihambe ifuna into ezintathu. Okokuqala ukuthi igcine ama-seats lawo ade vele phansi kwezanu-PF. Okwesibili ukuthi ithathe amanye ama-seats avele esemabandleni aphikisayo. Okwesithathu ukuthi iyehlise umango eyadliwa ngayo ngo-2018. Konke lokho okuthathu kwenzakele.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu, uthi bafunde okuningi ngokhetho lolu loba nje bengenzanga kuhle ezigabeni eziningi.
Hayi, silubonile ukhetho, sihambile sihlangene nabantu sabacela, abanye bavuma abanye bala. Okwaqala sithanda ukubonga labo abasivoteleyo, njalo sibonge ama campaign teams ethu wonke ahambe izigaba zonke ecela ukuthi abantu basivotele.
Ibandla leMDCT elikhokelwa ngumnumzana Douglas Munzora belisela abantu abalivotela kwezinye indawo obekulinde amalunga alo. Umnumzana Witness Dube obona ngokuthula kwembiko ubandla leli uthi bazakhuluma kabanzi ngokhetho lolu kusasa.
Thina njengebandla leMDC sisacwayisisa njalo sisayamukela impumela zokhetho olwenzakeleyo olwama-by-elections. Sizakuthi ke sesikhangelisise konke, sahlolisisa konke, sibe sesisipha kumbe sibe sesiphawula sethule umbiko kusasa. Okwakhathesi sisamelele iZimbabwe Electoral Commission layo ukuthi yethule ngokusemthethweni ukuthi kuyini okuphumele kumpumela yokhetho. Bese sisithi ke kusasa ngomva komhlangano omfitshane njengebandla sesikhuluma labezindaba kabanzi ngakho konke esikubonileyo ngalona lolu khetho lokuthi sikuthatha njani njengebandla. Kodwa hayi, siyakubona ukuthi kuphumile abantu bakhulumile. Thina njengebandla asiphikisani labantu, izifiso zabantu yizo esizihambisa phambili.
Ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo umnumzana Pride Mkhono uthi kuningi okuvesela ukhetho lolu.
Sibone ukhetho lwama-by election olwenza izolo lukhipha amafigazi achiyaneyo endaweni ezichiyaneyo. Sikakhangela kuma-Emat South, Mat North leBulawayo, hayi amafigazi akhona ebengekho kamakhulu kakhulu abantu abaphumelwe bevota. Njalo sibone khona ngale amaphathi ethola izihlalo zawo lezo ababelazo ku-2018 election. Sibone i-TCC MDC Alliance ku-2018 ithatha amasithi ayonke akoBulawayo awekhansili kanye lephalamende. Sabona njalo iZANU-PF ithatha awayo wonke awemat South. Kodwa sibone njalo iZANU-PF iwina eVic Falls lapho abantu abaningi bengawakhangelanga, iwona amawadi amabili. Suke khona ngale singene emaswingo, sibone njalo i-TCC MDC Alliance ngo-2018 ithatha ama-hots ayo lawo ayerikolwe ngo Munzora lapho belwisana laye.
Dube uphinde wathi sebexoshisa amanye amalungu ezigabeni ezishiyeneyo njengalokhu okwenzeka walo khetho lwama-by elections.
Yebo, kambe kuliqiniso 16 laba abakhitshiweyo yilaba abayabe befakiwe kulandela amavoti ebandla esingathi ngama-proportional provincial councillors. Sakhumbula ukuthi constitution yethu isileyo sigaba sokuthi kuyangena amanye ama-councillors kuma-provinces asemaphandleni kumbe ale ndawo zemaphandleni. Ngakho sikhiphile ke abanye bethu akade bekhonapho ngoba bebengasebenzile bandla umsebenzi yabo yonke nje besebenzelela ezikhwameni lezimuli zabo besupportana lamanye amabandla angayisilo bandla elabafaka eParliament kulezo ndawo eliyi-MDCT.
Okuphanye kwephandle kwendawo zokuvotela kukhetho lwabazamela izigaba ezishiyeneyo edale ePhalamende uveze ukuba ibandla leZANU-PF linqobe eMberenga South, Murewa South, Chiwi South, Cholocho, Mwenezi East laseGugwe Central. Ibandla leCCC linqobe endaweni ezifana leGlenora, Glenview North, Highfield Wesley East, Kambuzuma, Kwatsana East, St. Mary's, Mfakose, Harare Central, Harare East, Le Hatfield. Linqobe njalo edanga Mvura, Marondera, Mkoba, Kwekwe, Mbizo, Phumula leNkulumane. Kube le mpumela efana nayo ukhetho lwamakhansili. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Kuzenjalo, bathokoze kakhulu abanqobe ukhetho lwama-by elections
loba bekala ngenani eliphansi labantu abavotileyo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Omunye wabathakazelela impumela yokhetho lolu ngunkosikazi Sichelesile Mahlangu, onqobe esigabeni sePhumula ngamavoti adlula inkulungwane ezintathu, 3,092. Kodwa unkosikazi Mahlangu okubandla le-Citizens Coalition for Change udaniswa linani eliphansi labantu abavote kukhetho lolu.
Okungidanise kakhulu kuli election abantu kabaphumanga ukuya vota. Abantu bebezidlalele nje ezindlini zabo, kodwa ke angibasholi kangako laye ihulumende lezeki. Abakwenzanga nthiwa into engani iyimfihlo, abakwenzanga abaku-advertisanga ngendlela elomsindo ukwenzela ukuthi abantu baphume bayevota ngobuningi babo.
Unkosikazi Janet Moyo okubandla lezanu PF obengene kukhetho kuwa 21 wanqotshwa uthi kakabi lamazwi usakhokha umoya.
Alright, mana ngiyosho umoya mbijana. Ngithi mana ngiyosho umoya mbijana, ngizakutshela ntambama.
Isikhulumi sebandla le-TCC kobulawayo umnumzana Sweven Chirotsa uthi uZulu uveze ukuthakazelela ibandla leli kukhetho lolu.
Yeah, namhla i-Citizens Coalition for Change yajabula ngoba ithethe yonke into ebiphakathi kwenkezo lapha kobulawayo. Kuwadi 8 lapho kulo Edwin Ndlovu ithethe. Kuwadi 9 lapho kulo Donaldson Mabuto ithethe. Kuwadi 12 lapho kulo Lillian Mlilo ithethe. Kuwadi 18 lapho kulo Consilia Mlalazi ithethe.
Umnumzana Joseph Chuma okubandla lezanu PF uthi luqhutshwe ngemfanelo ukhetho lwama-by elections.
Ukhetho olusanda kudlula luhambe kuhle kakhulu sibili. Sikuthe kuqalisa ukukhankasa sike sezwa ubudlongdlongo lapha lalaphana, ikakhulu eziqindini zeMashonaland, eMidland, eKwekwe. Kodwa sibonile ke sokuqhuba ngokuthula, abantu bakhankasa, njalo sabona ukhetho lusenzakala kungelabo dlongdlongo, kungela kuchayana.
Umnumzana Efincube ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo uthi yebo ibandla le-TCC linqobile, kodwa abantu abaphumanga ngobuningi besiyavota.
Imphumela yokhetho iveza kahle kamhlophe ukuthi engxabanweni ye-MDC kumbe eyayithinta i-MDC leyagcina siyiwa esisiwa emthethwandaba, abantu abe-MDC Alliance baye ku-CCC-TCC bayivotele njalo njengalokho bebeholwa nguChamisa, bahambelayo uChamisa kulelo qembu, iqembu le-CCC ikakhulu emadolobheni. Izanu iwinile khona lokho eyayivelile akholayo ezindaweni lezo. Ama-by election abesendaweni eziningi eze-opposition, ngakho i-CCC iwawinile njalo. Izanu yawina kulezo ndawo eyayivelilazo. Okuningi okunye njalo esikubonileyo ukuthi abantu kabasukuma okuningi besiyavota.
Umfundisi Usain Sibanda, umqondisi weZimbabwe Christian Alliance, uvumelane lo ncube.
Siyabonga ukuthi abantu bakwanisa ukuyavota ngokuthula, njalo bakwanisile ukuba bahloniphane. Indaba eqakathekile esinanzelelayo, kodwa linani labantu elikwanisa ukuyavota ukuthi belililutshwana. Kutsho ukuthi kuyadingakala ukuthi ukhetho lungenziwa, kwenziwe ukukhankaswa okuningi phakathi kwabantu, ikakhulu abantu abatsha, ukuthi bekwanise ukuyavota, njalo lokuthi-ke ilungelo labo lokuvota kube yinto eqakathekiswa ngumuntu wonke. Njalo nxa sikhangele ukhetho luzayo luka-2023, into eqakathekileyo njalo kungaba yikuba iZEC iyenze i-mobile blitz le enika ithuba ukuthi abantu abaningi bekwanise ukurejista uyavota.
Isakhamuzi esihlala ku-Ward 29 esivotileyo umnumzana Evans Njomane uthi kulo onqobileyo bakhangelele intuthuko lokulungisiswa kwemigwaqo emahlephuhlephu.
Ndinasikhangelela ukuthi i-candidate ewinayo ekhethiweyo isilungisele indawo yethu ka-Ward 21 yona le. Yesi kwesi ukhayelele ngoba indawo yetifile. Sifuna nje kuphela ilungu indawo yethu. Izimoto zakwenzi lokuhamba. Izimoto zipakile ngenxa ukuthi mkwasila mgwaqo. So sikhayele ukuthi ozangena esincedise. Kuvelo tshintsho sikwese kufuna.
Kukhangelelwe ukuba kuza kwenziwa imicimbi etshiyeneyo yalabo abanqobe kukhetho lolu endaweni ezinengobulawayo. Kubikwa ukuba abanye abakubandla lezanu PF sebesilwa okumangalisayo ngempumela yokhetho lwama-by elections. Abanye bathi kumele bonke abathole impuphu lokunye beveze ukuba bavotele ibandla liphi. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ophethe uhlangothi lukahulumende wakule Melika olubona ngokudlelana lamanye amazwe, uMnumzana Anthony Blinken, uthi ele Melika kalifisi ukugengula uhulumende wakwele Russia. UBlinken wethule lokhu namhla kulandela okukhulunywe umongameli Joseph Biden esePoland, othe uPutin akumelanga abe sesikhundleni ngoba wephula ilungelo loluntu kwele Ukraine lapho kumba khona abantu mahlayana. UBlinken obekhanya embambatha inkulumo kaBiden le uthi akumelanga ubonakale engane ele Melika lihlose ukugenqula uPutin kulandela ukungenela kwelizwe leMelika empini le ese-Ukraine. So labantu bedlula izigidi ezintathu lengxenye 3.7 million asebebaleke kwele Ukraine baphephela kwamanye amazwe kulandela ukuqhamuka kwempi elizweni labo. Kuyamemetheka umkhuhlane wohudo kwele Malawi osubulele abantu ababili. Sebefika amajumi amathathu ababanjwe umkhuhlane lo ensanje lemajini. Isikhathi sezamasiko.
Sengana masiko
wenziwe manje.
Lobaba mkhulu babelobola.
Namhla sixoxa lenkokheli yomdabu uFelix Nhlahla Mangwendiweni odabuka eNtabazinduna.
Awu linjani mahlaba ezulu? Sathemba liphilile kahle. Hayi dube inkomo kudinga ukuthi abantu bazifuye bazigcine ngale kwelakithi kakhulu ngoba ziyasiza amaguma wonke. Noma sikhuluma ngezinto zethu ezomdabuko ezomvelo kunapho esithinta indaba zabantu obolo konke imthimba lakho nxa kulemfa khonapho egumeni inkomo ziyangena phakathi kwemisebenzi le lakho. Phezu kwalokho nxa kuthiwa hayi kulokhu kucolwa ukuthize lakho inkomo ziyangena emsebenzini leyo, yikho ke ziyaxhasa ngendlela leyo. Kuthe lakho lapho dube inkomo futhi zisiza ngokwakha umntwana. Abantwana nxa beselusa ngale gangeni bazafunda okunenge besegangeni bekhangela lezo mpahla lezo zifuyo. Abafana bazafunda ukuzinyela, abazafuna bazafunda okunenge lokho bekhangela inkomo kholaphana egangeni.
Hey, siyakuzwa kakhulu. Okunye ke ukuhambelana lenkomo.
Akekhe intombazane egcweleyo engafisa ukuthi lojole ngenkukhu kumbe ngamadonki. Hayi, izafisa ukuthi inkomo umumu ziphume zimlobole ngendlela leyo. Lakho phezu kwalokho nxa sekuphuma egumeni lelo lakhe uzaphuma esifayeni nxa elandela amasiko bamgcoba-gcoba ngomquba wakhona ukuthi nangu wethu uyaphuma uzahamba emendweni wakhe khonale. Inkosikazi le sifika khonale kosebele ayingeni ngesango eliphambili, inkosikazi izangena khonaphana ezibayeni labo bamthela imquba bamthela inyongo konke eziphuma enkomeni khonapho. Bebika ukuthi nangumuntu nangumuntu uvela ngaphandle ungena kithi thina obanibani simxhase simkhanyele. Yikho ke inkomo zithinta khonapho emthimbeni wonke lowo lakho nxa sesikhangela emfeni lapho khonakho inkomo layo iyawa phela khona phana ukuthi abantu baxhaswe ngemfa le kulomutsho ukuthi uyayibuyisa na inkomo uyayibuyisa na lokho kujulile ngoba kuyabe kukhuluma ukuthi lo ozahlaba inkomo le esibayeni ngesikhathi lesi ngwalapha yini kumbe wafohla nje ngesango kumbe ngxenye umama wamthola egangeni kumbe ngxenye ubaba hayi wahamba ngendlela le yikho abadala babesithi uyayiwisa na leyo nkomo ngesikhathi leso
usungagqiba khonapho babandiweni
ezwa lokho emasikweni nxa sesikhangela umbuyiso umbuyiso khonaphana ukuthi hayi selihambe emathunyeni ukuthi lethatha owenu elamngcwaba nje umnyaka lophelileyo limbise ekhaya lizambise ekhaya limngenise khonaphana esibayeni enkunzini dlana ukuthi hayi nangwani ulengesi sesimbisa owethu sesimfaka khonaphana kulengesi yikho ke kuthinta khonoko nxa sesikhangela amasiko ngendlela le.
Hayi ke uhlelo lwethu luma lapha okwalamhlanje besixoxa lenkokheli yomdabu uFelix Ndledlama Ngwendiweni. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Senganamasiko awenziwe mandla ngelo baba mkhulu babelobola usenzi.
Ukholo lwesiKristu silontukamela inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungameli inkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga ukwamukela kuhlelo lolu lwanamhlanje njalo ngiyabingelela abalaleli ngithokoza ukuba lani namhlanje
usiphatheleni lamhlanje
Namhlanje bemfuna sikhangele udaba lokwethembeka. Abantu abanengi nxa sikhuluma ngokwethembeka babecabanga abantu, bacabanga indlela abantu abayenza ngayo nxa sifika kulesi sigaba. Ngifuna sikhangele uDeuteronomy chapter ka 7, iverse inga 9. Ikhuluma ngokwethembeka kubaNkulunkulu. Ithi yona Ngakho yazi ukuthi inkosi uNkulunkulu wakho inguNkulunkulu uNkulunkulu othembekileyo ogcina isivumelwane lomusa kubo abamthandayo nabagcina imilayo yakhe kuze kube sezizukulwaneni eziyinkulungwane siyanazelela ukuthi nxa uNkulunkulu ekhuluma ngokwethembeka kwehlukile lokwethembeka kwethu thina abantu nenanzele ukuthi nxa abantu besenza amabhizinisi kuyabhalelwana ama-contract ikanti lanxa abantu be-charter antsho kuba lezincwadi ezibhalwa zilotshwe zisayinwe phezu kokuthi abantu bayabethembise nithi bathembekile kodwa sibona thina abantu siyafuna ukuthi kube le ncwadi ebhalwayo umuntu asayine ukuthi hhayi ngizayithembeka okweqiniso manje ujehova layo lesivumelwane lathi isivumelwano asibhala ngegazi lakhe langomntana kuJesu abantu abanengi ngiyananzelela ukuthi xa sifika kulesi isigaba sokwethembeka baba lokwehluleka ukuthemba omunye umuntu ngenxa yokuthi engxenye esakhula wakhula esigabeni umbe ngulini lapha abantu okwagcina kungabi lokwethembeka khona kumbe yilaba abantu umuntu wayesitshenza ibhizinisi lomunye umuntu umuntu abesemcila kugcine kungabi lokwethembeka ngakho lowo muntu asala umuntu engasathembi muntu engasathembi lutho ikanti-ke uNkulunkulu uthi kithi nxa kulo muntu ongamthemba nguye uJehova ngoba uJehova uyakwanisa ukuthi loba thina sisone kanjani ngenxa yokuthi wathembisa ukuthi uzasixolela uyasixolela uJehova ulezi ethembiso eziningi empilweni zethu ezehlukeneyo ingathi sokuqala esiqakathekileyo yukuthi nje wasithanda wathanda umhlaba lathi wasithanda okokuthi nxa kumbe kuthiwa kumbe sibonile igasi lahleli kathana, kodwa uyakhulumisana lathi uthi woza ngapha sizoxoxisana sibone ukuthi singayenzani ngesimo leso kiso sona. Siyakwazi ukuthi uJehova wethembekile ngoba sikwazi ukuthi ngabe ngathembekanga ngabe lumhlaba sowabhubha, kodwa ngenxa yokuthi wethembekile ekusithandeni izinto eziningi ezenziwa ngabantu zitshaya ndiva, kodwa wafaka indlela yokuthi lokhu kwethembeka kwakhe singafinyelela njani kukho. Lokhu sikufinyelela ngayo uJesu, yindlela esebenzisa ukuya kuNkulunkulu. UNkulunkulu wabeka isiphambano saba luphawu lokwethembeka kwakhe kithi. Isiphambano siyakhulumisana lathi kuze kube namhlanje, sikhulumisana lathi ngothando lukaNkulunkulu, sikhulumisana lathi ngesivumelwano uNkulunkulu asilethayo ukuthi ngayi kubhubhisa umuntu lwalowo lalowo muntu omvumayo njengenkosi lomsindisi. UNkulunkulu wethembekile ukuthi akusindise, akukhulule, akwenze ube ngumuntu omutsha. Namhlanje ngifuna ube kwazi ukuthi loba kumbuse into oyizamayo yehlulile, uNkulunkulu wethembekile ngaso sonke isikhathi.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, sibongile ukwethembeka kwakho kuzo zonke ama-situations, imimo esikiyo. Siyathandaza baba ukuba uyiguqule ngoba wena wethembekile. Usishiye sisesigabeni esingcono. Ngegama likaJesu ngiyathandaza. Amen.
Lolobe kulohlelo vuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkungo.
Siyabonga kakhulu lakusasa. Okwamanje sike sizwe ezabatsha.
Kamangu Trimon Mpofu okhulumayo. Ngijabule kakhulu ngesikhathi lapho engike ngathi ngibhodabhoda nje khonapha esigabeni saseplumtree kovaka, engihlangane khona labatsha ngikhulumisana labo abahlangana babamakhanda amanye baphuma lohlelo lokuzama ukuziphilisa njengabasakhulayo olokufuya inkukhu. Ngizizwe ngisiba lokumangala kakhulu ngoba amajaha la athi acahlala phansi acabanga ukuthi babengenza njani ngendlela imali abakwenzayo, bathi babuthanisa imali benjalo belithumba. Nanzela ukuthi imali abalayo isesephansi kayeneli izifiso zabo. Basebekhulumisana labazali babo lamanye ama-community leaders khonapho, asebancedisa ukubana baphumele le proposal yabo. Baphuma le proposal yabo ke ababekhangelele ukuthi bafuna ukufuya inkukhu zamaqanda. Ngikhuluma nje ngithole ukuthi labantu bafuye inkukhu ezifika 1000 ezamaqanda esezikustage yokubekela okungangokuthi kusiyafika inyanga ezintathu ezilandelayo. Lamajaha ngikunanzeleli ukuthi abe sele imali njalo abe sephumelele. So kukhanya ukuthi hayi bavela ngaphi baya ngaphi.
Uyanceda yini uhlelo lolu?
Ngikhuluma nje kanjalo nje ngike ngabhoda ngezibaya zabo hayi ziyenziwe kuhle kakhulu. Aza amajaha ukuziphilisa. Kungijabulisile ukubona abatsha abalengqondo efana nalale, kuyathengisela ukuthi bale imicabango yokuthi kusiya phambili ngabantu abangaba lama-businesses bezimele bebodwa benjalo. Into enye enginanzelile ukuthi abantu ekakhulu ezigabeni lapha abatsha bakhanya bayasilela imfundiso eyinye. Kufuze ukuthi kuye kutholakale ezinye inhlelo abantu sike sibhodabhode sihambe sikhulumisana labatsha labanye indlela zenezi ezifana lale iprojekthi engiyibona eyenziwa lapha. Sibafundise, sikhulumisane labo langamanye ama-projects ahambelana lokulima. Siyakwazi ukuthi kwezikile ezinye indawo ezilamanzi amaningi abantu kanjalo batholiswe ama-projekthi okulima, batholiswe izinhlanyelo bazilimele into ezishiyeshiyeneyo nje ezivuthwa masinyane ezingangenisa imali, ngoba siyakwazi kule nto eziningi ezilinywayo ezikudimandi.
Utrimo Mpofu usesigabeni sePlumtree esabelweni seMathebelele North. Wezemidlalo, nansi impumelelo yeminye imidlalo yenguqu edlalwe namuhla. Iqembu leHighlanders linqobe eleYada 3-0, kwathi eleDynamos linqobe iRarele City 2-0. Kweminye imidlalo, Manika Dams 0, FC Platinum 0, Wawa 1, Cranbourne Bullets 3, Herentals 2, Capes United 3, Black Rhinos 2, Bulawayo Chiefs 1. Singakehlukanisihlobo, sike sibone indaba namhlanje. Ibandla le Citizens Coalition for Change linqobe endaweni kwele Zimbabwe kukhetho olwenziwe izolo. Ibandla le ZANU-PF lithi amalunga alo enze kahle kukhetho. Umanyana we-MDC Alliance okay, kukhetho lwamabhaya elections uthi sahlolisisa impumela yokhetho lolu. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalekisayo uCape Stew.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.